kwenzisa kulento engayinanzeleliyo. Okuqala kade singananzelela besakhuluma ukuthi siyananzelela izesa iyalot shedder amagrids, izilot shedder la kweziyindawo eziyabo CPD lapho ama-industry ekugcine sehlile ku-operator wama-hole athile emayizweni. Phezu kwalokho futhi bese sinanzelela i-economy yelizwe khathi seZimbabwe ukuthi ezomnotho azimanga kuhle, amakhampani ayehlile kwenza i-profit amaningi. Ngokunjalo siyabona amanye e-scaler down ama-production yayo, nanzela amanye udlela yavuvala. Khona kuyatshengisa ukuthi umumo wezonotho yeZimbabwe o-business persons bayehlile ku-operator kuhle. Sobe mayizesa sibuya futhi ithi yona isisisa ukuthi ikhweza ama-tariffs. Sibona ungathi sesiye eqinisweni kuyindlela sule ukuthi kathi weseZimbabwe bahle baleuyise i-economy yeZimbabwe isithule. Ngoba amakhampani eqinisweni abasoze benelise ukuthi baqhubeke bebhadalela izikwelete zamadosa asekhwezi. Ngoba vele khathesi abaningi yinga uzathola ukuthi izikwelete abalazo sibona ingozi yokuthi amakhampani azehlule ukusebenza, amakhampani azavalwa, abantu bazaxothwa imisebenzi. Ngokunjalo abantu abangasebenziyo bazakwandeliswa. Ngokwenza njalo sibona ngathi ivesi asikuyenza lokuthiwa yisabotage. Ungathi ngaye sebefuna ukuthi vele ilizwe leZimbabwe lifana.
Khona lezi nsuku asevalwa ngesikhathi esinjani, esinganani nxa sikhangela ukubana kuyandisa ukuthi ngesikhathi sokuqanda somqando yiko okuvalwa kakhulu. Kathesi kunjani?
Umehluko mncane kumba ukho kwezinye indawo. Ngoba lathi khona kube sikhathi kathi ngiwazi ukuthi hhayi ingxa yamagetsi angaba khona. Kodwa siba lohlubo olukhulu bakhuluma bathi khathi kunjalo kumbe kuwenakalani amanzi asephansi lokhu lakodwaukuthi ahamba ngelikhathi ahamba ngikhumbula phela kwezindawo ukuthi uyezwa ukuthi amagesi ahambe ngama-2 lize liyelala engabuyanga. Abantu bazoyela nto abuya sikhathi bani abantu ebeliyako. So khona kuyatshengisa ukuthi okokuqala abantu bazele bebhadele abe soles prepaid system leya already umuntu abesebhadele ufuna amagesi akhe kodwa wena ubuye umthathele futhi athese befuna ukukhweza. Ngibona ngathi ivesa asesiyaku-collision course labantu ngoba ngibona ngathi abasoke babuvuma ukuthi bebehlukuzwa ngale ndlela ivesa efuna ukuhlukuza ngayo abantu. Engxelo hulumende laye sokufanele njengoba ivesa eyikhampani kahulumende, uhulumende laye unanzelele angenele obe ngeke ivesa senza lokho efuna ukukwenza. Sibona ngathi abantu bathi nalabo engxelo bengasela kuhlonipha uhulumende, bangasathembi lo hulumende. Uhulumende ufanele angenele into layimise angavumeli ama-tariffs akhweza.
Kodwa-ke angithi kulezinye indlela ezifana labo-generator lamasola, ungathini wena ngakhona?
Amasola kuyenzeka kakhona kodwa-ke kwesikhathi bona nxa besitsho abanye abangathi balolwazi ngamagesi bathi bona ukuze kwenelise ukuthi amasola asebenze ngendlela ephezulu ukuthi incedise izigaba eziningi zelizwe bathi nxa usaqalisa ukwenzisa ama-solar systems analana kule mali eningi edingakalayo and abanye bese besibona indlela enhle engasebenza nxa ukuthi ilizwe vele lilemali. Bathi kodwa ungananzela kathesi ikhampani yezesa ukhanye ngathi imali yabo abalayo kangako ukuze benza amasola bathi kukhanye ngathi ngaba into enzima njalo ukuthi into yamasola nxa uziphumele kuhle elizweni usebenze kuhle singathina i-long term. Kodwa kathesi ungakhayela umumo wezesa osiphathi kwa-onrezinga kuba le ndlela zokuthi ezingaphangisia ukuthiaaeiyana iyindlela enhle kodwa nje long term kodwa sibona ngathi kathesi lohlupho olesiphangi bangolunye ulungisa masinya ngeze.